sesingaqala ke lapha ngalo lona leli bandle libusayo eliyilo elikhokhele iZimbabwe kufika ekhethweni njalo eliyilo elithi lona linqobile okhethweni. Lona leli bandla ke lo mkhokheli walo u-Emmerson Mnangagwa alisoze ngabona liphinde likuthole ukuthembakala emhlabeni, lokho esingathi i-credibility le-legitimacy. Ngoba ngokokuqala ukuthi osubject labo-AU ikakhulu bathi ukhetho walihambanga kuhle, ukhetho belulobumenemene lobungundengundo. Ngakho balahla ithuba eliningi kakhulu ukuthi balungise indaba yabo lomhlaba, indaba yabo le-Afrika. Lona-ke ilizwe leZimbabwe lapho selikhona seliyilizwe leliyani elingamazwe lawana ahlumezekile emphakathini emhlabeni, okungamazwe okumele umhlaba uhlangane uwafise ukuthi aphume lapha angene khona.
Ngezinye indlela sithi iZimbabwe izaqhubeka ingadlelani kuhle lamanye amazwe, azaqhubeka eyifuqela katshana nje, ikakhulu amazwe angentshona la.
Ngempela sesizabona lamanye awase-Afrika lawo egeza izandla efinye eceleni ngenxa yokuthi abakwenzileyo kuyenyanyeka, futhi ke kungenamuntu othemba ukuthi bangakwenza ngalesi sikhathi. Kwazokuba licaca sibile emhlabeni elingafunwa ngumuntu, omunye umuntu ongafuna ukuthi abonakale lalo ngoba lilicaca.
Kodwa yiwaphi lawo mazwe ase-Afrika, Dokotela Mpofu, obona efuqela iZimbabwe katshana? Ngoba sibona amanye afana labo South Africa, ubaba Ramaphosa osethumele amazwi senzela uMongameli Mnangagwa amhlophe, sibona eNamibia, oTanzania. Yiwaphi owabona efuqela iZimbabwe katshana amazwi ase-Afrika?
Nawona lawo asebhala incwadi emkhuquzela emjabulela, ubuhlobo abusoze bufane. Bengabe besenzo okwabo kwediplomacy nje lokudlelwano, kodwa ubuhlobo economically and political abusoze buphinde bufane, ngoba alikho ilizwe lomhlaba elingasebenza lelizwe elenza njengalokho esikubone kusenzakala. Ukuphikisa intando yabantu egcekeni emini ilanga libalele akuvumakalanga.
OMelika, oBhilithane labo-European Union siyabona bebezama labo ngazo zonke indlela ukuthi bavuselele ubudlelwano leZimbabwe, bese belethe lezinye inhlelo obesokukudala bazicina. Kodwa njengoba sokunje, singabona bezichitha lezo nhlelo yini, kumbe sizabona beqhubeka ngazo kodwa bengadlelani ngokugcweleyo leZimbabwe?
Eziningi zakhona ziyachitheka. Lezi ezingachithekanga azisoze zihambe ngendlela kade zizahamba ngayo, ngoba wonke umuntu sesebenza laleli lizwe lalo hulumende ngokuthikaza langamahloni. Asoze kufane kabo.